Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlazine kuNcwabakazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano omkhulu werali kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds, lapho azasungula khona umanyano weMDC Alliance. Kuhoza Friday lamhla sihamba leqembu le Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Amapolisa la masocha asebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasocha eHarare ngolwesibili. Iziphathamandla zengatsha zombili lezi zitshele intatheli zindaba namhla ukuthi zikhathazekile kakhulu ngesehlakalo lesi, njalo zithembise ukujezisa bonke abaphatheka kudlakela lolu. Ingxabano le iqale ngemva kokuba amapolisa epontshise imota elinye isotsha ngameva ensimbi ama-spikes. Lokhu kucunule amasotsha aseqoqana angena edolobheni ahamba ebhuqa amapolisa. Indaba zokumpontshiswa kwezimota zabantu ngamapolisa esebenzisa ama-spikes yinto esihluphile kakhulu elizweni. Njalo uZulu uthi le yinto emele imiswe nguhulumende. Bajabulile abanengi kulandela ke ukutshaywa kwamapolisa ngamasotsha lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Sfanda.
Indaba yasethusa kakhulu ngenxa yokuthi nxa sesibona abantu abakhangela ukuthi kube lokuthula elizweni lethu leZimbabwe, so kuyibo abagangadanayo, abagongodanayo, abatshayanayo, kuyethusa kakhulu. Sinanzelela ukuthi konke lokhu kwenziwa ukuthi ilizwe lethu lilendlala, ilizwe lethu lilabantu njengamapolisa asesenza imisebenzi ongamelanga vele bayenze. Sike sananzelela ukuthi bake bajikela lokho okuhlabayo kwabo kubhewule imchoveneni abantu besifa. Lokhu vele kuyinto okwakungamelanga yenzakale, njalo azange sizwe amapolisa exolisa ebantwini. Ngakho-ke lesi sigaba sokuthi bathane lamasotsha kulungile ukuthi kulungiswe abantu bengabotshayana, kodwa bona ngani kumele ukuthi kukhangele impande yokuthi kanti kuyini okwenze abesibutho beze bezonde betshaya amapolisa. Kutho ukuthi indaba yabo leyi yokuhamba befaka lokhu okuhlabayo kudabula-ke amathaya abantu, kulimaza abantu, kusiba lezingozi, mbona ngani kube kuyinto okumele ukuthi iphele ingasayenziwa futhi.
Sesiside isikhathi uZulu ekhala ngodaba lwama-spikes lolu ubaba Sfanda, ngisho lasedalele ephalamende soluke lwaphathwa lolu daba. Ukubhaxabulwa kwamapolisa ngamasotsha singabona kusiba yikho okuqeda ukusebenzisa kwama-spikes na?
Engxenye okungabe sokuncedile ukuthi kume, kodwa siyazi ukuthi udubo yikuthi lindaba yama-spikes yesetshenziswa ngamapolisa ukwenza imali. Udubo olukhona yikuthi lo obathumayo ukuthi bekwenze ukwenzela ukuthi athole leyo mali uzakuma yini. Kuduba ngokuthi kuvelela ngathi, ngoba nxa sikukhangelisisa kukhangani kuyabe kuvelela khonale ema-ofisini amakhulu, kuyindlela eyokwenza imali engalunganga esisetshenziswa. Bonani kuzahlupha, kodwa-ke kungaqhubeka ngiqhubekela phambili kodwa mbona ngani sokutshengisa abantu ukuthi sokusiba lomzila oyisabisayo osuweqwe ngamapolisa lamasotsha okokuthi ngaqhubeka lokhu kusiya phambili ilizwe lethu lisengozini kakhulu yokuthi abantu balwe balishane balimazane.
Umnumzana Useni Spanda isiphathamandla senhlanganiso ye Christian Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano werali kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds lapho inkokheli eyake yaba kubandla leMDC lisabambene kanye lamanye amabandla. Elabakhokheli ababalisa umnumzana Morgan Tswangirai uTendai Biti lomnumzana Walshman Ncube abaza kuba khona ndawonye bekhulumisana loZulu. Omunye obekhangelelwe ngabanengi ukuba khona kulumbuthano ngunkosikazi Joyce Mujuru kodwa ovikwa engasoze abe khona. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo omhlangano wokusasa lapho amabandla wonke aphikisayo afuna ukwenza umanyano hhayi kulungiselela sokuthi kusho esibili lamaphepha okwazisa amapholisa akusisayiza khonokho aselungisiwe osokusele nje ukuthi kudaze uzulu ukuthi abese eZimbabwe Grounds kusasa ngokuthi azwe ukuthi lokhu abakunika inkokheli yezamabandla aphikisayo umbono ababewufuna ukuthi sikhiphe uhulumende wezanu-PF owamasele.
Wona amapholisa atheni aliphile na imvumo?
Hayi amapholisa ayiphile imvumo kodwa sonke siyazi ukuthi sikhuluma isikhulunjenje besilwa umhlangano emahlalandeni yeSDF lapha amapholisa ayesiye khona imvumo kodwa bangenile bathela impiphi esifitshayo emahofisini ebandla lethu kodwa lokhu kwakusesabithi ngoba ivele yihlala yenza. So thina nje amabandla aphikisayo sasa sabisezimbabwe Grounds sitshela uzulu umbono wakasinika wona mayelana nomanyano ukuthi uvumelana nalokho esiku
sizwa kuthiwa kuzaba kule nkokheli yamanye amabandla. Ungasitshela ukuthi ngobani abanye ababe khona?
Okwakhathesi sinamabandla ayithupha esilesi aqoqisana nawo. So ngingengawaqamba okwakhathesi sezesiqedile laba abanye abangabuye ngoba kule themba ukuthi ngenye abanye bangabuya namhlanje. So sizakwazi ukuthi abuyile sibili mangani sabo.
Ibandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party liyaba likhona yini?
Hayi okwakhathesi bebengasondeli but siyethemba ukuthi engxenye bazasondela. Nanxa bengasondelanga kuzadanisa ngokuthi uduho olukhona lapha yikuthi njengezizalwane zaseZimbabwe abantu izalwane zaseZimbabwe zithi zona okwenza ukuthi sidliwe yizane yikuthi singena sibaningi singamabandla baphikisayo bese siqhamula amavoti izane liseyila. UZulu bekhuthaza ukuthi sibambane njengamabandla aphikisayo futhi siqedile izane kodwa siqaphele ukuthi izane izasebenzisa amanye amabandla aphikisayo benza ngazane bafuna ukuzosebenza lathi bona belanti ukuzodilisa.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umongameli Robert Mugabe ufike kwele Iran lamhlanje ekuseni elanda umkhosi wokufungiswa kukamongameli walelo lizwe ukuqala umsebenzi umnumzana Hassan Rouhani ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwedlula. URouhani ubevele nguye umongameli wele Iran njalo ukunqoba kwakhe kutsho ukuthi uzaqhubeka ebusa lelo lizwe okweminye njalo iminyaka emibili. UMugabe uhlangabezwe egcekeni lendizamtshina eleTehran International Airport ngumeli weZimbabwe emhlubulweni weMiddle East umnumzana Nicholas Kitikiti. Iqula likaMugabe ligoqela isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Simbarashe Mbenge Gwi. Abanye basola uhambo lukaMgabe lolu besithi udlalisa imali kahulumende yona evele ingekho. Kulivetok lamhlanje sixoxa ngomanyano wamabandla azasebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho obizwa nge-MDC Alliance. Abakhokheli balumanyano baza kuba lomhlangano eHarare kusasa, njalo baqoqela umnumzana Morgan Tswangirai lo mnumzana Welshman Ncube. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isakhiwo eside ukwedlula zonke izakhiwo kwele Dubai silumathe umlilo emadabuka kusa lamhlanje. Lokhu ngokwesibili lesi sakhiwo sisitsha phakathi kweminyaka emibili. Ugatsha lokuvikelwa kwengozi zemvelo elizweni lelo luthi akulamuntu olimeleyo. Abalo becatha abeqembu le-Al-Shabaab babikwa sebehluthune idolobho le-Ligo eliduzane lesigodlo sele-Somalia i-Mogadishu. Abe-Al-Shabaab laba bathethe ithuba lokusuka kwamasotsha kwele-Uganda ekade londoloza ukuthula kulelo dolobho basebehluthuna-ke intambo emadabuka kusa. Iningi labasakhulayo esigabeni seMathebelele North lithi alisekeli umkhankaso kaMongameli Mgabe wemihlangano labasakhulayo ole Youth Interface besithi awulethi nzuzo lentuthuko elizweni ngaphandle kokukhankasela uMgabe kukhetho luka-2018. Upraxedis Jeremiah we Studio 7 usipha lolutaba olulotshwe ngonompumelelo moyo.
Bekhuluma emhlanganeni oqoqwe libandla lezaphu emzola izakhamizi zelupane wesizithi sokuyiminyaka edlula engamashumi amathathu zisetshenziswa ngumongameli Robert Mgabe, kodwa ngemva kokuvota azitholi lutho oluthuthukisa isigaba. Umgcini sidlalo wezaphu eMartin North umnumzana Lord Kupe uthi umongameli kehlukane lokufuna ukusebenzisa abasakhulayo besigabeni.
Ama-interface la nxa siwakhangele thina nxa siyawahluzisisa sibona ukuthi uthi ontanga bezombuka ukuthi yena usegugu ongakanani, njalo ufuna ukubasebenzisa. Usebenzise thina ama-ovets lezakhamizi ezindala siyakubo ntanga. Sithi kayehlukane labontanga laba ngoba lapho abasakhona ubasedongeni.
Mnumzana Nkululeko Nyoni uvumelana lokhuphi ethi kanti vele ufuna ukubusa kuze kube nini?
Sithi phansi lakho asifunda kukuzwa and kakuyekele khonoko kuze kanti yena ufuna ukubusa azafike ngaphi. Kusho ukuthi khonoko akutshelwa ngumama uGrace kakugcine njalo kungumphako kuye kusasa ngoba usehlulekile 37 years ekhulu esenza into ezingalancedo. Ngiyabonga.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Joseph Mpofu uthi Mgabe kayephumula wabasebenzisa kwenela.
Lokho vele yinto engaphandle komkhuba lakuNkulunkulu, akulunganga ukuthethezisa umntwana endaweni enjalo. Hayi, kayekelani lakho. Kayekelani lakho, abantwana bazenzele okuqondileyo, balalele imikhuba abayiphiwa ngabazi. Into le vele ibuhlungu kakhulu, asiyithandi vele. Nxa esebona ukuthi sesehluleka kahle ahlale phansi, njengoba abantu sisithi nakasuka ahlale phansi. kakhulu ukuthi ethatha abantwana abasebenzise funa ukuthi abagcilaze futhi nje waqhelisa thina abadala abazali babantwana.
Osakhulayo uMehluli Ndebele uthi imihlangano leyo ingcolile njalo bayadubeka abalamsebenzi sebebhoda lezikhoni.
Hayi vele ingcolile kakhulu, kayekele lokho, vele asifunda ukukuzwa lapha. Ngoba sihlupheke kakhulu ama-youth, sithele nzima, sisakwazi ukuthi sesenzeni. Sesibhoda lezikhuni emakhaya, singathi sesizibhonda ngenxa yokuswela imisebenzi. So Mgabe, hlala phansi, yekela lokhu, akusakulingananga, sukhule kakhulu.
Kuthi uMnumzana Nomeni Dliwayo, esinye njalo isakhamuzi seMzola, uthi leyo mihlangano abayifuni, wehluleka ukuvumelana labo. Uzavumelana kanjani labasakhulayo?
Asifuni. Asifuni imhlangano leyana eyenziwayo eyokurobhe yobusela. Ya, yikho ke nxa kwehlula ukuthi awelelane lathi thina bazali, kutsho ukuthi angawelelana labantwana njani, ethatha abantwana ebasa engozini.
Umongameli Mgabe useqhube imihlangano emihlanu ezigabeni ezinhlanu labasakhulayo. Usesalelwe ngemihlanu lapho ajonge ukudinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo phansi kohlelo alubiza ngokuthi yi-Youth Interface, egcwalisa uhlelo lwebandla elibusayo abalubiza ngokuthi yi-Generation of 40, ngoba abasakhulayo baningi njalo balakho ukuvota ngobuningi banqobe. Iningi labantu liyayisola limihlangano, ikakhulu abadala kunye labalwa impi yenkululeko, bethi uMgabe wabasebenzisa isikhathi eside kodwa engagcwalisi izithembiso. Nanku esekuqambukela abasakhulayo abangazi imigqa yakhe. Umhlangano we-Youth Interface olandelayo wenzelwa iNkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxitus Jeremiah.
Bakhona abathi umanyano we-MDC Alliance ozabunjwa usemthethweni kusasa ngeke wasusa ibandla le-ZANU-PF embusweni. Kanti abanye njalo bathi selidumela eMansumpeni ukuthi ibandla leli likhitshwe embusweni. Asizweni uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ngezombusazwe. UNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli we-MDCT, ilo mnumzana mkhokheli moyo, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba kuhlelo Asixoxeni Zimbabwe Today olwethulwa iStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini lethu le-VOA Ndebele.
MDC ngabe ngizihluphe ngazo lonke zonke lezi zinto, ngabe ngizihlupha ngokuthi singenza njani ngendaba leyo yokuriga. Yebo, la yena leyo kuvotela kumele kube yiyo ikhathe kakhulu, ikhathe kule nayo as we push, but the main one ngoba sehlule yonke le eminyaka edlulileyo sehluliswa hashi yinamba, kodwa sehluliswa yi-military, sehluliswa wethuselwa intimidation emaphandleni, sehlulekiswa yikuriga, into ezinjenga zonke ezinjengazenezo. But abafowethu laba babizana bathi asihlanganeni futhi sibe le namba kwenzela ukuthi sinqobe ngezindlela they are making. Bayenze esinye i-statement khona bathi bona badliswa eminyakeni edlulileyo ukuthi babe habambananga. I don't think that's the truth.
Sesilo mama-ke uThabita Khumalo, umsekelo wesikhulumeli se-MDCT,
uyakhombisa ukuthi singaba nempumela enhle. So esesikwenzile esixoxisane sifale ezifiso zokuthi siguqulele ilizwe ikhiphizane. So kusasa siyahlangana sixoxisane ukuthi kube nempumela enjani lapha beqoxisana khona ngodaba lokuthi bantu kube nomonyana.
Silo mkhokheli moyo, mkhokheli kunjani?
Iyaphila mfundisi.
Ye, kule MTC Alliance ungathini ngayo?
Angeke ngayisupporta vele umbono wayo, ngoba siyathi bonke laba bantu abakuyo lo Alliance yinzalo yeZANU-PF nje yonke leyo. Yini into abazoyitshintsha abehlule ukuyitshintsha besakwiZANU-PF, yabona le?
Ujongani khona futhi inzalo yeZANU-PF.
Nje kahlathi bafuna nje ukuzama, bafuna nje ukuzama ukuthola amavoti wabantu kuphela nje, kungena into abazoyenza. Ngoba if bevele befuna ukuyenza into yabo lena, bamvele bezenza besale iqembu leZANU-PF.
Umkhokheli moyo uNkosazana Thabita Khumalo, umsekelo wesikhulumeli se-MDCT, lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu, bebexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni. Kwezemidlalo lamhlanje iyaqhubeka imidlalo ye Castle Laga Premier Soccer League ngempela viki kule midlalo egobhozisa amathe ekhangelelwe ngabanengi endaweni esithiyeneyo zelizwe. UPraxedes Jeremiah usipha lolu daba.
Kusukela enkundleni yeRufaro Stadium, Mandaba, eluveve lezinye kuyabe kungabizwa ozwayo. Umdlalo okhangelelwe ngabanengi osenkundleni yeMandaba Stadium, lapho kudibana khona amaqembu aphezulu kwengalane yemihlomelo abayibo abanqobayo ngomnyaka ka-2015 abe-Chicken Inn, leqembu eliqeqetshwa nguNomen Mabheza ele-FC Platinum. Amaqembu lawo mabili wonke alalo ithuba lokunqoba uba zintshantshu zalonyaka kungalane yemihlomelo njengoba iChicken Inn ikhokhela ngumhlomelo owodwa nje kulengeze Platinum Stars ehlezi endaweni yesibili belandelwa ngabe Gamecocks. Laloba nje abanye besithi umdlalo wasenkundleni yeMandaba yiwo umdlalo omkhulu limpela viki, kulabanye abangavumelani lalo mbono besithi umdlalo omkhulu ngosenkundleni yeRufaro Stadium eHarare kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu leBlack Rhinos leDynamos. Emdlalweni wokugcina amaqembu la aze angqikelane, iDimbare itshawe 1-0, ngakho ke ingena kulo mdlalo ngolaka ifuna ukuphindisela ukuyangiswa eyakwenziwa kulowo mdlalo njalo izama ukujabulisa abalandeli bayo. Abanye njalo ngabathi umdlalo ozwayo ngosenkundleni yeLuveve koBulawayo, lapho kudibana khona abeqembu lengeze Platinum Stars abayibo abahlezi endaweni yesibili bekhangelele ukuba njalo lethuba lokuba zintshantshu zalonyaka ze-PSL ngoba betshiyene ngomhlomelo owodwa nje labakhokhelayo abe-Chicken Inn. Bona ke badlala leqembu elisendaweni yesihlanu ele-Haumai. Ngiyimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Praxedes Jeremiah.
Ichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 zupogine.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu elihlabela ingoma zokholo ele The Disciples of Jesus Christ Gospel Group, lona eliledlalade elitsha elilesihloko esithi Umbonge uJehova.
Kuhle ngani lo mpendulo sibanda ngumuntu lomfo wabo ababumba iqembu le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Lezi nsizwe ezidabuka esabelweni senyathi zingene kwezomculo ngomnyaka ka-2015 njalo sezenelise ukukhipha amadlalade amabili awengoma zokholo.
Sakhupha i-albhamu yethu lokuqala elithi Umose Wayibona. Ke ngomnyaka ka-2017 sakhupha enye i-albhamu entsha ethiwa Umbonge uJehova. Ngiyajabula lesekelo esikuthola ebantwini, kuyabonakaliso ukuthi hayi isizwe sakhe siyasapota.
Idlalade leli elithiwa Umbonge uJehova licindezelwe House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko, njalo lile ngoma ezilitshumi ezigoqela yona ubizwa ngayo idlalade ethi Umbonge uJehova. Abaculi basemaNdebeleni bahlala bekhala ngokuba ingoma zabo kazitshaywa emsakazweni, kodwa iqembu le The Disciples of Jesus Christ lisebenzisana nabanye abaculi abagoqela uColin Moyo ukufikisa imisebenzi yabo kuZulu besebenzisa iziganiya.
Abantu bawusilela umusic wakithi ngapha, so bagcina betshaya umusic weSouth Africa. Yikho sathi ngcono siphume siwuhambe la umusic wethu ebantwini, ukuze mhlawumbe kunanzeleleke ukuthi hayi neMandebeleni ukhona umusic ojabulisa abantu.
abaculi laba abathandanga ukuthi uba ngosuku olulodwa bathola imali engakanani ngokuthengisa ingoma zabo ezitalateni, kodwa bathi kuyabaphilisa lezimuli zabo njalo bazaqhubekela phambili ngoba kuyiyodwa indlela yokuba imisebenzi yabo yaziwe kuZulu. Ngimele CV7 ngokulawayo ngimutsha zifunjanje.
Bafundi baka Jesu iqembo le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group beqhiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa azabumba umanyano we-MDC Alliance eHarare kusasa. Kwanele ge ogwa lam Sanchez Club estandegayo olivalelisayo ngontunga milinkomo makamu wangu matuka nduna vafupatila azibe wope.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.